Kusasa abantu bakhangelelwe ukuyabuthana enkundleni eye White City Stadium koBulawayo lapho umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosazana Angeline Masuku akhangelelwe ukwethula inkulumo kaMongameli Emmerson Mnangagwa yokunanza ilanga likaZibuse. Abezomvikela abasakhulayo labaculi abehlukeneyo bakhangelelwe ukwethula imidlalo ehlukeneyo yokujabulisa uZulu ozakulo umkhosi. Inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kunye namabandla ezombusazwe aveze imbono yabo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bethi yebo sekulilanga nje abalihloniphayo ngoba akukho okukhombisa ukuba balijabulele bayadubeka. Isikhulumi senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi njengomthwakazi kunzima ukuthi leli langa balijabulele ngoba lokhe bephila nzima ukwedlula lasembusweni wabahuquluzi benotho.
Elanga likaZibuse thina njengabakomthwakazi kuba nzima ukuthi sibe lakho esingathi sibe sikulungiselele ngoba thina njengomthwakazi sivela sikayithole independence. So ukuthi sithokoze ngaleli langa angiboni ukuthi komthwakazi kuyasebenza.
Umqoqi jikelele wenhlelo webandla le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu laye uvumelane loSibanda esola umbuso webutho ethi ayisikho abakukhangeleleyo ukuthi libuse.
Ilizwe leZimbabwe singeke sikhuthaze uZulu ukuthi khankase njalo ahloniphe ukuthathwa kwelizwe ngamasosha. Abantu beZimbabwe balilwela ilizwe leli bencedisana njalo lamasosha ukuthi balikhulule. Amasosha kakhululanga ilizwe ukuthi basibuse.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Helen Mpofu uthi akula okokujabulela ngaleli langa angakutsho yikukhuthaza abantu ukuba abaphume bayebhalisela ukuvota ukuze bazikhulule ebugqilini obukhona.
Ilanga le-independence likhanya akula malungiselelo. Thina njengamaZimbabweans siphongu-celebrate ukuthi lilanga nje elakhululwa ilizwe ngo-1980. IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
Kusasa iZimbabwe inanza uZibuse wesimashumi amathathu lasificaminemibili okwakuqala ingekho phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe kodwa abantu bathi akula nguquko asebethe bayibona kusukela ilizwe lithatha uZibuse ngoba baphakathi kobuyanga obudlulisileyo. Iningi labantu liyadubeka alilamisebenzi ezibhedlela odokotela labongi bakhalala imisebenzi amabhanga awalamali imigwaqo ifile indlala ibambile kuthi labafundi abanamali yokuya esikolo njalo abaphila ngcono ezweni ngabasembusweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.